sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 2 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende kumele afundise abantu ngezingozi ze-COVID-19.
Amapolisa axwayisa uzulu ukuthi elandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngaleli kefu lephasika eliqala namuhla.
Imali athena ozabanika nxa kubhathaniswa amadola emelika posa amadola angamakhulu amabili alamajuma esithupha lesithupha $266 kuphela.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike kuleli nyakenye balokhe besedlula kancane inkulungwane elengxenye 1523. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,896. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela icoronavirus likhwele laya ku-87,791 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 10,796 izolo. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku-17,516 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 2,631. Kusenjalo amapholisa asexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokugcweleyo ikakhulu ngekhefu lephasika eliqala namuhla. Athi abazatholakala besephula iziqondiso lezi ezigoqela esokugqoka amamaski lokungabuthani bazabotshwa. Embikweni awethu leizolo, amapolisa aqonqosele njalo abathengisa utshwala ukuthi bengalokothi bevule amabhizimusi abo. Athe abafunda behlala ezikolo akumelanga baye emakhaya, kanti labethekelela ilizwe kumele belandele iziqondiso ezisanda kumenyezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda.
Akulanto embi ngesixwayiso lesabasenzayo, kodwa okubi kakhulu ukuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani, hayi ukuhlala sixwayelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjengazena lezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayebe kuma roadblock babe sebethathile ama-chancellor ayisixwayiso leso esethuselayo esokuthi badizise-ke abantu. Uzathola ukuthi abantu abanye abazahamba abantu lapho abakhona, kodwa labo sebehamba bekhishe izimali emgwaqweni. Yinto eyaziwayo yonke yasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema-roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje, babe sebethola ama-chance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okuyingejana labantu abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu zizalwane ekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiye ezijeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19 amakula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi bethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli lephasika
usisimo kasikho lula sekusigaba sithina i-new normal ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi lanxa kumnandi sibili ukuvakashelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane siye ngo-5,000 kodwa kade sikasenilisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima kodwa ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sekwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani ungaba lomzali ohlele ethwele ugodo ehlele ethwele istrobo kuphela esethusela abantu abantwana kabakhululeki ekhaya
lo ngumfundisi Angliston Isibanda Inhlanganiso yababalisi ezimtha ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili ngeviki ezayo kulandela ukwehluleka kukahulumende ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo emhlanganweni oqhutshwe izolo. Inhlanganiso le yethu le umbiko ixwayisa amalunga ayo ukuthi kuzamele afundise ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela andubana yengezelelwe iholo. Kunkulumo ezenziwe nguhulumende le-Apex Council eyiyo emela izisebenzi zakhe, uhulumende uthe uyenelisa kuphela ukwengezelela izisebenzi iholo ukuze othola imali ephansi ahole imali elingana le-$199 kusukela linyanga kuthi ngontulikazi yengezwe iye ku-$243. Kodwa izisebenzi zithi zifuna ukuholiswa imali ephezu kwe-$500. Ababalisi abangamalunga ezinye inhlanganiso lawo abikwa ezathatha amanyathelo afanayo. Sixoxele siphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uze engathi kaphethe lutho nanku tena uzakupha ababalisi kuphela i-25% osokungangokuthi imali athena uzawanika nxa kuqhathaniswa namadola emelika phosa ngamadola angamakhulu amabili alamajumi ayisithupha lesithupha i-$266 kuphela pho ke ngempilo yalamhlanje kayisiyo mali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni kekela phila ababalisi baphumule labo bangazi basebenza. Lo ungumkhumbulo owawuvele ulethwe ngababalisi ngaphambilini kanti babejhilwa ababalisi ukuthi bona abafuni ukuya emsebenzini sabancenga sabacela ukuthi abanike ithuba kungxoxo eziza kuba khona. Nanzi ke ingxoxo zalamhlanje zibe yize nje kuphela lokhu sewuze kwaletha ke ukucunuka okukhulu enhlizweni zababalisi.
Lifuna malini kahle kahle?
Lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozabe ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kumakhulu amahlanu lamadola angamachumi amane 540 ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi kungathi into eyayizanceda ngathi yayise sifula ihole lababalisi labenza basala bengabayanga sitheze sicokusana la ngathi singa sibuyise lapho sasikhona ngo 2018 ukwenzela ukuthi siqale khona apho sisiya phambili ukuthuthukisa ihole lababalisi yikho abe sithembise khona kumnyaka ophelileyo sokuze wafika inyanga kamimbitho leyaphela sesingena kumabasa nje elokhe uhulumende ezilingana yikho ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo okwamanje ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono
umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi izimta Ivandla leMDC Alliance selisole ukufunyanwa kwelunga lalo umnumzana Makomborero Arusivishe elamacala abalisa elokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa uArusivishe utholakale lamacala la inkantolo kamantshi kuthange njalo usemelele ukugwetshwa ngolwesibili Igweta lakhe lithi ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamatshumi amabili. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukusolile kakhulu lokhu.
Sibuhlungu ngoba konke lokhu kuthusela olutsha ukuthi bangaphatheki embusweni noma ukhankasela izinto ezinhle. Makumbulelo sokuthiwa sebotshiwe sezuzakale lecala. Hathi siza aphila phezulu ngoba sibona ngani umuntu wonke ulemvumo yokutshengisela kazange bidlize lutho ukutshengisele esithi yena ufuna imithetho eseconstitution kube le due process kulandelo asiyocala ngalokho mahlabezulu amajele eZimbabwe ngokubona kwethu azagcwala ezephuphume ngoba abantu sebekubonile ukuthi bazama ukuthuselwa ukwenzela ukuthi bengakampeni bengarejisti as voters baphonga ukukhalala kwenzele ukuthi izanu PF labangani babo isikhothamathe badeclare i-one party state
Lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa kodwa uhulumende uthi abantu nxa besephula umthetho kumele babotshwe bagwetshwe ngakho akulalutho olubi olwenziwe ngumthethwandaba
Sakutsho kudala ukuthi imithethwandaba iyosetshenziswa ngama-dictators intandaba iphikiswa uSmith loboBotha laboHitler babasebenzisa imithethwandaba babethi bangabopha umuntu uThekula noma iFreedom Fighter bamthathe bamhambise umthethwandaba umthethwandaba uhlufaka umthetho ukuthi kagunywe yikho ke imithethwandaba yonale yiyo esetshenziswa amanyala njalo yibo abazaba accountable ngezikhathi ezizayo ngoba abasalandeli isisekelo sombuso esipheleleyo siyakwazi ukuthi ojaji laba sebe baphiwa amaplazi baphiwa imhlaba benzelwa abanye bapromotwa bengakwalifayanga yikho ke basebenzela ibandla lezanu hatshi abantu
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uhulumende yena uyakulandula ukuthi imithethwandaba isebenza imele izano PF Abanengi lizakhumbula udaba esilethu lelelo nanyakenye olomlingisi wamadrama uSibanjana Junior olokusungula kwakhe isikolo sokufundisa abantwana imisebenzi yezandla egoqela ukubumba izithombe ngomdaka kombimba ePlumtree Isikolo lesi saziwa ngokuthi yiZamimpilo Recreation Center lanxa usamkhulu umsebenzi wokusakha uSpanda uthi ulomcimbi wokupha abantwana abaphumelele ezifundweni zabo ngovulo.
Sizoba sile msebenzi wokunika abantwana imihlomelo kumbe ngithi ama trophies lama certificates njengokuba langake ngabuya ngakhuluma ngokuthi ngilabantwana engibafundisayo iArt and Craft lezomgido konke konke ngilanga langezi 5 enyangeni kaApril siyabe sibanika abantwana kusho ukuthi ngikhuluma nje kune sponsor esethe sakhipha isandla ngesilungu abakhuluma ngakho bethi iGood Samaritan kunabantu nama omama namadoda bathe bebona umsebenzi owenziwa ngabantwana bakujabulela khonoko
kulezi phathamandla ezizabe zikhona yini
sinxuse abantu abafana lwabo MP MP webulilima West no baba MP webulilima East ephinde futhi abe ngu-minister we tourism labe Ministry of Arts ngabantu abafuzele bekhona labe Art Gallery of Zimbabwe bafuzele bekhona so ngumcimbi impela ozabo omkhulu kakhulu uyabuye thekelelwe izikhulu ezivela kuhulumende indawo lezi yabafikiyo kukombimba isikolo sizama ukuvusa isikolo esemsebenzi yezandla esibizwa ngezama impilo recreation center khona laphana kombimba esifuze kusibe khona nxa kungabe izinto zihambe kahle singathola abantu abafuna ukusincedisa abantu abafuna ukusincedisa lilakho ukubana lingithinte kunumber zami lezi eze WhatsApp zithi +27603862920 ma ufuna ukungithinta ecingweni mangingapha eGoli uti +27788388083
uSibanjana Junior ngomlingisi osungule isikolo sezama impilo recreation center kombimba ePlumtree Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende seyale ukwamukela isicelo sezikolo ezizimeleyo esokuthi zivalwe okwamaviki amathathu. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzathenga amajekiseni okuvikela iCoronavirus ayisigidi ngenyanga ngenyanga. Soku isikhathi sembiko yenu
MDC salibonani lonke balaleli beStudio 7 ngiyabonga kakhulu lami imbono engiyizwa ikhulunywa abantu lami ngithanda ukulalela nje imbono ngoba ngila iradio ngisendelwa ngomunye nje umngani wami othanda ukungisendela lezi zinto enyabe ngizizwa zikhulunywa ku-MDC ku-Studio 7 into engiphakula la iyi-1 ngiyezwa amaNdebele kakhulu thina amaNdebele sithanda ukuthi abantu besishonene abantu besishonene hhayi asikho asikho singabazondi amashona ngoba amashona ashiwo wonke akhuluma kubi ngathi thina amaNdebele kasibamba nendawo amashona ukwenzela ukuthi nxa livotelwe kahle fanana uThangirayi sesekhona uThangirayi wayebamba amaNdebele wabamba lamashona uThangirayi khona izinto zazihamba ngendlela eqondileyo kanti singakhayela iMDC kahle kahle ilama president amangaki abasafuni laba abantu ukukhola abantu sebezinothisa bona ngemali abayiphiwayo laba babapha imali ukuthi bavotise abantu so nxa kungenziwanga lokhu ukuthi bavotise abantu baza kudla imali bayidla imali iziphele izanu ingabe iziphele nanizelelani buyelani livotele umuntu oyi-1 ozabamba isizwe sonke esamaNdebele lesamashona ukwenzela ukuthi izanu liphume lingake lize liyikhiphe izanu ilamasotsha ilamapholisa ilani kodwa lina lingaba lomuntu owenza kuhle obathandayo lani bantu be-MDC vukani esikhundleni njengomvundla hhayi ukuthanda lokho lalokho likuzanu liphumile likule alikanye ukuthi lenzani. Hayi vukani 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 madoda. Kusile ngoba la khathi esilizathi lifuna ukuvotelo lizaba ngamaphatha mangaki nini lodo. Namhla kulabo umthokazi kulabo bani bani akusakhanye ukuthi indlela yezimpako eyiye lifunayo yipi.
Siyabonga siyabonga basakazi abahle ngokusethulela indaba ezinhle ngokwenzakala especially emhlubulweni wangakithi ngapha emathibheleleni womthwakazi. Siyajabula kakhulu basakazi bethu abahle libambe njalo. Mina ngikhuluma lapha eseButswana ngukhaimon Dube. Abantu laba umnankagwa le gruphu yakhe laba hayi bakhanya hayi abayenzi kuhle abayenzi kuhle sibili indaba yabo laba ekuground bazama ukuyigqibela ngaphansi kwekhapeti. Asuze sivume thina, asuze sivume vela sisavumi lokhu. Hayi into lezi ababezenza berobhana bebodwa okwakhathesi hayi sithi wo ake membijana ake membijana indaba yegoground sesifuna iqale phansi. Silayi MRT vele siyayisekela siyayisekela okuzwayo vela sibuyele emuva asibuyele emuva lapha kusase kufezi wan nxa sesingena kufezi 2 kuyabe sokukhanya ukuthi hayi umnankagwa sabe sesimfuna sibuthi esichazile ebuye esitshele ukuthi wayebabulalela nabantu. Asingeke sibuyele emuva sibili nabantu bakithi ababulawa mahara hara hara. Abanye isikhathi sasifundanga ngenxa yabomnankagwa besenza into zabo ezingela ngqondo. Abantu bengabantu sibili khathi sibebe busy besitshela ngeunit besitshela ngokhokho into okungela ncedo lokho kuthiwa yi-NPC kumbe kuthiwa yi-National Reconciliation. Lokho akusibiseli lutho lokho vela kusoze kubisa abantu lapha. Abantu ababelahlela emgodini sikhangele uyahlala umuntu lo siyabafuna abantu lapha. Hayi njalo futhi laba abotshweyo lapha ngaphangisa bayeke lelaba abantu laba abantu bethu laba ababuphi ababuthweyo lapha ngabakhululwe ngabakhulume vele sibafuna bephandle. Lokho ukuthi bazozama ukusincindezela ukuthi singakhulumi inkani sibili kuyadlula kuyadlula ilanga liyafika ilanga. Labona laba lokho ebizona amapholisa la athinywe lawo ngesikhathi sizayiba benkendle khona lapho phakathi kuyona leyi lokhu zenu umlona lo mgodi walo abakiwo la madoda. Hayi vuka mthwakazi vuka singapheli namandla bathwakazi abahle. Hayi ngiyalibonga basakazi bethu
salibonani salibonani Studio 7 linjani nonke. Ngiyawuthanda umsakazo lo thina uFidelis kodwa ngikhuluma ngiseJonasburg. Ngiyayithanda ukulalela abantu nxa bayepha befaka imibono kakhulu kule ndaba yokuthi thina amaNdebele ngapha siyalwisa amashona sithi amashona arong kumbe iMDC iright. Nxa ngikhangela kusesolothwamkirayi iMDC yayibambane kakhulu. Ngingakhangela manje osokuvukile iMDC isilama-president amaningi ukuthi ingadlala ingakivuki ngoba lami nginje mina ngibengikuzani but ngingakhangela ukuthi iMDC ibe-right lizosivusela umnotho welizwe. So dingani umuntu wani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Botswana ongumgcini sihlalo njalo weSADC umnumzana Mokwesi Masisi uthi umanyano lo uzathatha amanyathelo okulwisana labahlamuki besimuslim abedlulise amalawulo kwele Mozambique. Inkantolo yakwele Hong Kong ifumane abalwela amalungelo oluntu abayisikhombisa belamacala okuqoqa ukutshengisela ngaphandle komthetho. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Owesifazana owayethandana loNsundu owabulawa lipolisa elimhlophe uGeorge Floyd labasebenza kwezempilakahle amaparamedics kanye lomunye owayelipolisa ngabanye babantu abaphe ubufakazi izolo ekuthethweni kwecala lokubulawa kukaFloyd. Owayethandana loFloyd lo utshele inkantolo ukuthi uMuyi wayengumuntu olungileyo. Uthe bobabili babehlutshwa njengomkhuba wokusebenzisa izidakamizwa. Owayelipholisa osanda kutshiya umsebenzi yena uthe umsolwa uDerek Chauvin wayemele esuse idolo lakhe entanyeni kaFloyd lapho engasamlwisi. Omunye wamaparamedics ayiwo afika kuqala nge-ambulensi utshele umthethwandaba ukuthi bathola uFloyd evele sefile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamoya uGeorge Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi, kanti ke nxa sikhangelisisa lapha ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ungenzi kahle lapha ngamapholisa okufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe, hayi ngendlela abaphatha ngayo, ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha. Kanti ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngaba kubonayo bayatsho mpela ukuthi hayi cha amapholisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd, noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lo mnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa ungathi baluphethe njani lolu daba?
Nxa sikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChauvin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kaGeorge Floyd, mbona ngathi bayaza amazwe zonke indlela ukuza lezi zizathu ezingelasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola ele cala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti ke amagqwetha ayiwamela uGeorge Floyd nemuli yakhe siyabona ukuthi impela beza lembono kumbe ngathi nje amapoints angathi ayilesisindo kakhulu njalo phinda futhi asekelwe ubufakazi esibona ulethwa ngabantu lapha. Kanti ke futhi sonke sabona emapikitsheni lapha umnumzana uGeorge Floyd ebhubha kwakusobala ukuthi impela kwabakhona mhlawumbe ngathi ibuthapha ekuphatheni omunye umuntu okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle kumbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo uzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi mnikele lo muntu, kodwa sibona ngathi benza inkani kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChauvin onguye othi sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd ngaphandle nje noma i-system. Siyayibona ukuthi isikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu, ngoba iyasuka isekele abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama.
Umnumzana Gary Twala Jackson ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaGeorge Floyd. Kwezemidlalo abalandeli beHighlanders bathi bakhangelele ukuthi inkokheli yaleli qembu entsha ilethe inguquko. Abakhokheli laba nguJohn Fesbanda ongumgcinisihlalo loMorgan Dube ongunobhala weqembu. Sibuze ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuthi ubona beyoqhuba njani umsebenzi.
Ngibona bobathathu lomunye okhethwe ukuba yi-committee member umgcini mafu kanye lalaba ababili akade bevele bekhona u-treasurer uDonald Ndebele kanye lo-vice chairman uModern Ngwenya kubanika ithuba elihle elokubana besukumise iqembu le-Highlanders bezame ukulifaka ebangeni elingaphezulu. Uzakhumbula ukubana iqembu le-Highlanders licine ukuthatha isicoco se-league title 2006. Ngibona balomlando omkhulu wokubana enkundleni bezame ukuyenza ukubana iqembu le-Highlanders libuyele kwampana libe ngama-league champions.
umuzi wethu hatebe uhlaziya ezemidlalo. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngekhefu lePasika eliqala namuhla. Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili ibekhala ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi, uNtungamile Nkomo.